So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-20 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa wephula isisekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili.
Kukhandwe amawadi amatsha lawo athethwe lawo mawadi ayalahlelwa le kude eTsholotsho South ekhitshwa emgosi ukuthi ku-MP lawo mawadi ayavotela u-MP weTsholotsho South.
Kodwa abanye bathi kungaba kulokungahambi kuhle kwempiko okubangela ukuthi lolu daba lube buvilibana lungacaci kuhle.
Ngibone ngani nje kulama genuine into le has been overlooked, whether there are ama mistakes, whether kulama communication problems.
Amapolisa aqhubeka esephula isisekelo sombuso ngokungaphi imvumo abebandla le-CCC ukuthi benze imihlangano yabo phambilini kokhetho.
Amapolisa kawalandeli la kancane i-constitution yeZimbabwe, kawalandeli umthetho welizwe, kawalandeli indlela yokwenza evunyelwene umhlaba wonke jikelele, lokho esithi international standard.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano womanyano wamazwe e-Afrika obusenzelwa kwele Ethiopia OAU uphele izolo ugatsha lwezomvikela olwe Peace and Security Council lwavumelana ukuthi kuthathwe amanyathelo okuqeda impi yakwele DRC. Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uphenduke elizweni izolo ntambama.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote nkulu.
Asamben matuta siyo
vota. Si
vote. Udaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wephula isisekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili. Umnangagwa wayemele asayine lolugwalo ngolwesihlanu ngoba yikho kwasekwenele amalanga alithumi lane okufunwa ngumthetho wezokhetho andubana ahlele amalanga okhetho. Nxa engekwenzanga lokhu umthetho uyaba usephuliwe. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Jaramba eloba inkundleni yokuxhumana eTwitter uthe ugwalo olwanikezwa uMnangagwa ngumgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba aluphelelanga, okutsho ukuthi uMnangagwa elokhu elesikhathi sokusayina lolugwalo. UMnangagwa ophenduke elizweni izolo wasuka ngelanga okwakumele asayine khona lolugwalo ngelwesihlanu waya kwele Ethiopia emhlanganweni we-African Union. Siqoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe, uMnumzana Innocent Ndibali, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
As the EFF Zimbabwe and as the EFF Zimbabwe president, I feel ukuthi indaba leyi isese very confusing because different parties are saying different things. We hear different things from the president's office. We hear something different from ZEC. We hear something else from the spokesperson of the president. So it is very difficult to comment effectively effectively, because information esesekhona ayikho very clear. We will have to wait and hear ukuthi yena upresident uzathini. Looking at the information that we have, I do not believe ukuthi it is a genuine Lokozen move not to proclaim the report or do what is necessary, because he could have easily done that even if he was out of the country. I don't think ukuthi this thing is tied to his geography. So yes, we will have to comment a more effective Cecilia information. Sesizwile ukuthi upresident yena uthini.
Kanti khona vele kungani kungacaci ukuthi uhlelo lolu luhamba njani, njalo lezikhathi eliphiwa ngazo ukuthi umongameli alwethule. Kungakwenzakala ngabomo na kumbe ikuphosisa nje?
I don't think ukuthi kwenzakala ngabomo, and I don't think ukuthi ikuphosisa. Ngibone ngani nje kulama genuine over Lokozen ukuthi into le has been overlooked, whether there are ama mistakes, whether kulama communication problems, whether e understanding of a final report, what did it mean? Did it mean final report is yet to come, or did it mean the final report has been delivered? So we still need to hear very clearly from Chairperson Wezek, and we need to hear clearly from President. But as I said, it is very difficult to comment effectively because information is still foggy, information is still scattered, and akukabi very clear ukuthi kadivele what happened. But in any case, I believe kulama administrative issues that are there that need to be sorted. I think someone somehow took their eyes off the ball to the extent that we are where we are right now. But as I said, let us wait and hear what the president is going to say, and let us hear what Chairperson Uchikumba will have to say. But I believe ukuthi one way or the other is going to work positively for abantu, because the longer it takes to finalize this, the more people are going to register to vote, the more people are going to be able to even come from the diaspora to participate, register to vote, and so on and so on. But I believe ukuthi it is not intentional, but however, there are errors that have been made. But let us wait and hear what the president uzakuthi.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla eliphikisayo EFF Zimbabwe, ube khuluma ecingweni leStudio 7 eSengilandi. Lokhe sikudaba lunye siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leCCC umnumzana Zenzo Nkomo, othi ugwalo olwaphiwa umnangagwa uZek yilo kanye elumele alusayine umnangagwa.
Lokho kusekuthenini umuntu nomuntu ukubone kanjani okwenziwe yiZek ukudwetshwa kwabutsha kwengcele, ngoba nathi siwu-CCC kunezindawo la sikhala khona kakhulu esibona ungathi uZek akenzanga kuhle, wenze nje ukuthi afeve izano PF. Ake ngunikeze isibonelo nje babugandi, umuthatha ku-constituency yemgunzi, uthathwe amawadi Perry Appen, amawadi aright kobulawayo. Sikhuluma lapha ngeMganwini West, sikhuluma ngeRenjimo, apha Renjimo, sikhuluma ngeMbundane, sikhuluma ngeMthunzini. Kukhandwe amawadi amatsha lawo, athethwe lawo mawadi ayalahlelwa le kude eTsholotsho South, ekhitshwa eMguza, ukuthi uku-MP lawo mawadi ayavotela uMP weTsholotsho South, ngoba ibebalekela ukuthi ngokwethu kubona ke ma bebalekela ukuthi uMP weqembe eliphikisayo ubezuza amavoti amaningi kakhulu kumawadi la ancike kobulawayo, ngoba ngamawadi futhi anamavoti abaningi, ngoba lawo mawadi ayebenamavoti afika ku-7,000 asethetha alahlelwa le. Thina ke uma sikukhangela lokho sibona njengento ethethwe ngoba ifeva izano. Uma sijula ke ngalolo cwaningo lwethu sibe sesibona ukuthi konje imguza lebubi kakhulukazi yikho lapho abantu bezano izikhulu eziningi ezinomhlaba khona. So bengabe befuna ke ukuthi bavikele leyo mhlaba yabo ukuthi noma kungathini OMP bakulawo ma constituency baqhubeke bevela kuyizano. Ikubona kwethu lokho lapha nje ngiyalinganisa kodwa ke isikhalo futhi esikhulu kakhulu sisibona sichamuka kakhulukazi endaweni zeMashonaland lapho izano ekhana ikhala kakhulu ende bayazike futhi ukuthi kungenzeka kube futhi izindawo lapho iqembu eliphikisayo le-TCCC lingazuza khona yikho mhlawumbe befaka ingcindezi ukuthi uMnangagwa sebenzisa amandla akhe ke njengo-president ukuthi afake ingcindezi kuzekhi ukuthi mhlawumbe kube noshintsho bekudwebeni leyo ngcele kulezo ndawo kodwa ngicabanga ukuthi nathi iqiniso siliqembu nje eliphikisayo le-TCCC kukhona la sikhala khona ngendlela ingcele edwetshwe ngakhona
manje ngokubona kwakho kuyini okwenzakalayo lapha kukhona uChairman
mina engikubonayo la kungabe kudlalwa ngengqondo zethu singabantu beZimbabwe kudlalwa ngengqondo zethu ukuthi sikholelwe ekuthenini ngeqiniso kulo hlupho noma kukhona indlela la izekhi enze khona okurong kodwa ngibona ungathi kuyindlela yokuthi amaqembu aphikisayo ikakhulu lelele MDC Alliance lihlale lilenga emoyeni lingazi ukuthi induku loxa xa kuzawela ngani ngoba lokhu futhi kuxhomeleke ekuthenini liyakwazi yini lingamaqembu aphikisayo ukuthi liqhubeke lihlunge abantu abazolimela kuzindawo ngezindawo ngoba manje la sikhona sisuka singazi ukuthi ngabe lokhu okukhona kuzahlehliswa kubuyele esimena kade sikusisa ukuqala noma kuzaqhubeka kunje
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo isiphathamandla sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kunjalo nje ibandla le-CCC lithi lincitshwe ngamapholisa imvumo yokwenza imihlangano ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ezibalisa isabelo seMathebeleland South izolo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amapholisa kawalandeli la kancane iconstitution yeZimbabwe kawalandeli umthetho welizwe kawalandeli indlela yokwenza evunyelwene umhlaba wonke jikelele lokho esithi international standard eyokuphatha okuphathelene lezokhetho ahamba lohlangothi ahamba lebandla elibusayo kakufihli khona lokho akwenza sikubone kusegcikene abazinikelanga ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kabazinikelanga ukuthi iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo leyo kabazinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu kuyinto embi ke khona lokho
bakhona asebesithi ngcono ibandla lesisi vele lingangeni kukhetho ngenxa yakho nokhu lokubotshwa mahlayana kwenkokheli wena uthini ngalaba umbono njalo
iye kuyezwakala kakhulu lokho abantu abakhuluma ngakho beza ubuhlungu kakhulu kobi ukuthi kungalandelwa imithetho kobi ukuthi sikubone sihamba kancane kancane ukuthi siya okhethweni olungakhululekanga ukuthi ukhetho lwalonyaka luyabe luyilokho esithi not free and fair kodwa ke njalo ibandla elibusayo lona leli elivimbela imihlangano ye-opposition elivimbela amalungelo abantu be-opposition funa khona ukuthi bazibafinyelele esinqumeni sokuthi bangayokhethweni nxa bengasangena ngokhethweni iyaqhubeka ibusa leyo evelise esihlalweni ngokuba iyakwazi ukuthi nxa ingancintisana la abanye okhethweni okukhululekileyo kayiswe ziphumelele ngakho ke kuhle kuyo ukuthi ibaphathe kababantu bazibagcine bekhalala ukungena okhethweni ngakho ke kumele kuxoxiswane kubonakale ukuthi kambe ukungena okhethweni kuzuzwane ukungangena okhethweni kuzuzwane ukuze abantu bangadonethi impilo yabo ebantwini abangasoze bayiphathe kahle ngakusasa.
Umbuzo wami wokugcina. Manje ngokubona kwakho impumela yokhetho ayisoze iphikiswe na nxa sikhangela khonoku ukuvinjwa kwemihlangano yebandla le-CCC.
Akubuzwa la kancane ukuthi ukhetho alusoze luhambe ngendlela efaneleyo njalo lo mphumela walo awusoze wamukeleke kwabe opposition ngokuba vele into zonke ezenzakeleyo kusuka ukhetho loluyana olunye lwadlula ngo-2018 yilezi eziveza kahle kamhlophe ukuthi abasezihlalweni abazinikelanga ukuthi sibe lokhetho olukhululekile elizweni. Ngakho-ke kuzaphikiswana ngalolu khetho lokho kuthiwa ngesiNgisi yi-disputed desired outcome. Okuza qhubekisela phambili insizi zabantu, uqhubekisela phambili ukuxokozela nokungahlonishwa kwamalungelo abantu esithi political and economic crisis elizweni. Okuza kwenza abantu babaleke baphumele izweni balambe bathwale nzima ngokuba abakudingayo abantu okuza letha inguquko ezimpilweni zabo lokhetho olukhululekileyo. Kungakhathalekile ukuthi luphathwe lubanjwe ngawuphi umnyaka, kumele kube lukhetho olukhululekileyo oluhlonipha amalungelo abantu.
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Amapholisa asesipha izizathu ezijiyeneyo ezokuthi izicelo zebandla le-CCC ezokwenza imihlangano azila mininingwane yonke efunakalayo phansi komthetho. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa iStudio 7 ilezinye zencwadi ezathunyelwa ibandla le-CCC ngamapholisa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lesite lilodaba lokuthi ukuna kwezulu okwenzakala lezinsuku sokudala umonakalo ochiye indlu yelokishi le-Old Phumula idilikile koBulawayo. Umnini walindlu umnumzana Andile Ncube usecele uncedo kuzulu ukuthi aphathiswe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umhlangano webandla le-ZANU PF we-National Youth Day kumbe i-Robert Mugabe Day ozenzelwa eLupane kusasa ukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000. Ngokwakuqala ukuthi umbuthano lo wenzelwe phandle kwedolobho leHarare. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omela elemelika kwele Israel usecebise inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi kumele ayekethise imithetho afuna ukuyiqinisa eqondisa izemithetho ukuze elemelika lenelise ukuncedisa ukuthi avuselele ubudlelwano lele Saudi Arabia. Elemelika lizathumela enye njalo imali engamadola izigidi ezilikhulu US$100 million ekuphathisa ele Syria lele Turkey kulandela ukuzamazama komhlaba kwadiliza izindlu kwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Okwamanje sengidede la emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani balandeli be-Studio 7. Okhuluma nguThamsanqa eplamsi komaniki. Ngiyambuze ukuthi athi upresident wethu ngoba singabe sihlukumezwa kanje akuboni ngani ngoba kunini sihlupheka lapha kunini sikhangani akuboni ngani upresident wethu ngoba manje angithi sihlala emazweni abantu basixotsha sidiningi kodwa yena akuboni ngani waye upresident wethu laba esibakhuthelayo bevele kahle lokuhlala phasi bethiye besuke esihlalweni beniyeza abanye ithuba ngisamangala kulaba abantu abasavuke izane ukuthi sitholani lapho abantu batholani izane hhayi basafa ngihlupheke safa ngihlupheke ngikunikeze ochamisa la kuthuba ngikwazi ukubusa la usifone ukuthi uyaphetha ngani. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 injani kwakithi ngibingelelwa ngamacebo ngisegwanda. Ngihlala ngisizwa kunabadala abakhulumayo lapha ku-Studio 7 ogawule be-defendi zanu-PF. Kanti bona bahamba ngawuphi umgwaqo uma besuke etsholotsho besizwa ngapha koBulawayo. Phela umgwaqo wetsholotsholo wenkayi sokuyizifula. Abantu bakithi emathebeleni balokhu beqilwa izambe befuna ukuthi bavotelwe. Umgwaqo ungalungiswa no-network, nomgwaqo, nomsebenzi. Kanti bazi befunde njani. Uthole sibini umuntu egqoke isikhipha esibhalweni lwana umdala omotsha kangaka ilizwe. Abantu bakithi asikeni sifundeni madoda. Asikeni sibuyeni komthwakazi sikeleni into zeziharare lezi.
Tshona njani Ntunga? Thina tshona bonke labothandeni into abasike indaba. Abantu bake bayezama bahlanganisa abantu. Ukwehlukanisa abantu ngento entwana obuleweyo. Kwaso ungakhangela nje kwenzakala kwakhona konke. Lina sikhule abantwana siyakwazi leyo. Umfana onxa kukhanya ukhanya ngumuntu kade ezithanda. Ungumuntu othuleyo. Kwesi sikhathi manje iyakhangela ngaba ngumntwana kade lekhanda lekhona. Lo ulelo omunye lo yisigangi isigebengu. Nxa ufuna ukunanzelela ukuthi abantu nxa sikhuluma ngomuntu ukuthi umuntu owonile singathathi isihlanga politiki okungelapho. Akula politiki phakathi. Lo mntwana yisigebengu. Sokana lo mntwana bese nxanga ungafika uye ngakibo lapho ozalwa uzafika ukuthi vele ngumuntu ololu. So ipolitiki iyabe ingena singahlanganisi izinto lalapho lungwane. Ufake isawudo lapho kumele ufake khona ichukela. Ufake ichukela lapho kumele khona ungena isawudo. Abantu senzeni. Nxa sesiyahlanganisa ukuthi hey abantwana ukuthi abalamisebenzi asikhangeleni abantwana sidingeni ukuthi lapho ozalwa kwini. Ngubani owaziyo lapho ozalwa khona umntwana? Angaba vele yena umuntu ovele ongezwayo ongakhuzekile. Khonapho inxele eklasini khonapho uzondela lwana ukuthi le klasini uyakwazi yena akazi amze singahlanganisi kasikumbeni abantwana. Abantwana nxa benza ubukwenza ungathathi umntwana ngamenza ayizengibona osukuthatha sokuhlanganisele phasi ayisuko kukhuza abantu. Thiyeneni ukuthi siyazifake lapho ezingafani.
Salibonani basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli. Ubhudi lo obuza iKanywambizi sokusithi nga kuyakwazi ukuthi iKanywambizi isigaba sangikhona yona iKanywambizi kayilahli angagada lapha khona ngafika ewanki ewanke laphana uyabuza amakhomba ijambisi and then bengamlayele ngafika emakhombini abesetshela udriver umbukhondekta abesesithi ngifuna uye eKanywambizi. Inkinga izaba la iKanywambizi kule Manono kule Chikamba kule Kadobe kule Makara kule Mkonda kule Lumbura so sokufunthi ngaye na phakathi kwalezo zigaba uyakwazi ukuthi kusiphi isigaba bekungaba lula and uRobson okhona ngale kwenye kwesinye isigaba ngwakunyoni manje yena ntuthu dingu umuntu omdala but yena oselama 100 years umuntu omdala so sokusithi ngawe uyakwazi isigaba sangikhona ngoba engayidinge sithi iKanywambizi sokufuna ukuthi engumuntu olemota yakhe ehamba ebesefikela kosebhumbe eni laphana I think bengabe bezamlayela ngcono ngoba inkulu iKanywambizi asondayo yencane okokuthi and noma egada futhi kunzima ukuthi bazamtshiya ngaphi ngoba sona lezi ndawo eziqambayo yizigaba zakhona so ikhombi yangume kuthi lapho yakhona.
Studio 7 makadi Studio 7 ndinda they are not replying us but chero zvakadero tinongokuterera news zenyu siyalalela news zenyu walingaziphendula lapho selizasifaka ndifuna ukusibuza sizaliphendulela abelisibuza khona but phakathi kwesikhathi labe nje ingani lisilahlile akula ndaba. Studio 7
basakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela lonke lina elisitshela indaba zeqiniso bezimbabwe lapha siphakathi kokuhlukunyezwa kodwa sasimeni isibindi mama labo baba asiqineni votele ilungelo labantwa bethu ukuze babuye emazweni babuye ekhaya sizohlala labo sibabona badubeka abantwa bethu emazweni ngale abanye bayatsha abanye bayabulawa thina bazali ngapha singasoze sibabone nkulunkulu wami siyabonga Studio 7 ngomsebenzi eliwenzayo ingani lingabala imeseji yami mina yimgogo khanye ngikobulawayo
sakazi ngivuka njani hayi yabona upresident yobutwana lomnangagwa no Ramaphosa into eyi-1 usuka laphana hamba ekhuluma kubi ayisapoti izanu ekhaya zaphotha umnangagwa ajika ekhuluma kubi ngamaforeni elizweni lakhe incenga abantu bakhe ukuthi beqhubeke bemvotela aqhubeke gcwasisa usakhe siyema okwenziwa nguRamaphosa laye supoti izanu ekhaya umnangagwa afuna ukuthi izanu iqhubeke ibusa ngapha uxotsha abantu bamapemithi lapha ngale lo mnangagwa laye uncindezeka abantu bezimbabwe ngapha kabanikezi kuhla uthi ulungile ukubathwala ebakhutule ekhaya njengezi after that uyayekela kunjalo akula nto azabenzeka yona abantu bayaqhubeka behlupheka asazi ukuthi kahle kahle yalenzisisa ubuhlungu le enziwa lawa abantu laba lawa abantu angazi ukuthi into ezalungiswa njani ay kunzima kodwa sithemba ukuthi lo nyaka mina ngakuza phuma lezanu yakhe siyabonga ukukhuluma ngoDaw 263 laphe eGoli
siyabonga ke balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ucwaningo olusandayo ethulwa lugatsha lwezempilakahle ECDC luthi umnyaka ka-2020 yuwo owafa khona abantu abaningi bebulawa yimbhobho kulayo yonke eminye iminyaka. Lolu gatsha luthi ngomnyaka ka-2020 kwafa abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amane lanhlanu 45,222. Umnyaka lo wona uthembisa ukuthi uza kwedlula oka-2020 ngoba sokuhle kwabhubha abantu abalichumi lasikhombisa 17 ngenyanga eyodwa. Ngeviki edluleyo kulabantwana bekolishi leMichigan State University abathathu abadutshulwe bafa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Kodwa kwasesikhathi uhlupho loba khona ukuthi izibhamu lezi zisuka zibe zibe ilezi zibhamu ezidlula ezithwalwa ngamapholisa asebenza emgwaqweni amalanga lamalanga. So siyabona ukuthi umongameli uBiden lamaye ama-policy makers bayapropose ama-restrictions athize okwenzela ukuthi kungabi lobani lobani okwanisa ukuthi ebambe umbhobho. Ikakhulu ungakhangelela abantu ababengaphilanga engqondweni, abantu abalama criminal record, yibo abantu okumele bekhangelwe kunokuthi bengakwanisi ukuthi bethole imbhobho. Njalo lokuthi imbhobho leyi ingavunyelwa ukuthi nxa umuntu sebhubhile ibe yilifa lokuthi umuntu engabhubha imbhobho leyi idlule iye ebantwaneni, ngoba esikhathi abantwana labana babengala background e-right. So indaba imbhobho kumele sibili kube lama restriction ngombono wami, kumele kube lama background check anzima. Njalo lo hlonzi lwembhobho etholakala ebantwini kumele ikhangelisiswe ingabe yimbhobho edlula le ethwala ngamapholisa, ngoba esikhathini esiningi amapholisa athe fika lapho kudutshulwa khona bebe overpowered ngabantu abathwele imbhobho elohlonzi oludlulako. Siyazi ukuthi kuthiwa eMelika 4 out of 10 abantu abadala bayatsho ukuthi balombhobho. So into enzima leyo, abantu abaningi bale mbhobho ngoba bafuna ukuthi beziprotecte bona bona beziprotecte lemuli zabo, yilihlupho lukhona. So isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi lapha they believe ukuthi kumele bebe lembhobho leyi, so kunzima ukuthi imbhobho leyi ithathelwe abantu.
Abe bandla lama Republicans yibo abakhanya befuna ukuthi kungabi lemgoqo yokusetshenziswa kwezibhamu, uthini wena ngalokho?
Khona kunjalo i-administration kaBiden lamanye ama-administration ama-Democrat akaba khona ayande ukuzama ukuthi befake ama-restriction endaweni zezibhamu, ikakhulu izibhamu ezilohlonzi. Njalo lokuthi ngubani ongathola isibhamu kutheni ama-background check. Kodwa kwande ukuthi ama-Republican lama-raw voters amaningi abavumelani lokuthi bethathelwe imbhobho yabo, ngoba kulabanye ababelieve ukuthi imbhobho leyo kumele bebelayo okwenzela ukuthi i-government yawo ingeli ukwenza abakuthandayo balelungelo lokuthi bethathe imbhobho belisane le-government ekhona. So indaba ye-Second Amendment iyahlupha. Njalo ama-Republican amaningi kabakuboni uqakathekile ukuthi kube lama-restrictions entweni zezikhali. Kodwa siyazi ukuthi uBiden into ayifisayo. Njalo isikhathi esingu jawuthi ungaba le mass shooting, abantu abaningi bekhulume ukuthi yebo kumele kube lama restriction.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseNew York. Isikhathi kasavume ukuba sisiqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa wephula isekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota delimitation luqhubekela phambili. Amapolisa aqhubeka esala ukupha imvumo abebandla le-CCC ukuthi benze imihlangano yabo phambilini kokhetho. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.